Abathathu abayintsha evela ekhwekhwe kweZimbabwe bamiswe phambi kwemthethandaba eFrancis Town ngolwesihlanu. Walfonos Namo Elliot Chikwedere kanye loTalent Munzari bonke batshele umthethwandaba ukuthi abasebenzi babanjwa ngohlangula begebha komunye umfula osemzini weMatseloje duze lomncele weZimbabwe leBotswana bedinga igolide. Babencedisana lomunye weBotswana uMarco Mbokodo njalo bonke balivumile icala lokuthi batholakale bengelamaphepha kumbe imvumo yokuthi bagebhe igolide. UMbokodo njalo etheswe umunye umlando wokutholakalela igolide lesindo samagram aphosa bengamachumi amabili alentengo yamapula ezinkulungwane ayizificaminwembili i-8,000. Umantshi umnumzana Kaveri Kapeko udlulisele phambili udaba lolu ku-24 Lwezi lapho umtshutshisi wenkantolo ozabeka kwenzakala ngelanga lokubotshwa. AbeZimbabwe bazalinda udabo lwabo bangaphandle ngemva kokuba umantshi avume ukuthi baphiwe i-bail ngoba bengelamaphepha uhlala eBotswana esithi amathuba okuthi babaleke aphansi. Kusenjalo amapholisa eFrancis Town athi lolu daba lokuqala ukuhanjiswa emthethwandaba ngoba bejayele ukubamba ikakhulu indaba zokwembiwa komhlabathi kumbe ukuthengisa amatshe aligugu afana lama-diamond ngabeZimbabwe okungekho emthethweni. Unkosikazi Sipho Dube uthi ukuqala kokubanjwa kwabeZimbabwe yisengiselo esihlala sikhona sokuthi abekhaya bangazama noma yini ngenxa yobunzima besimo somnotho ikakhulu kuswelakala kwemsebenzi.
Akumangalisi ukuthi abantu bekhaya sebezithola bengotshekeja kwamanye amazwe bethatha noma yikuphi umsebenzi. Lokho yisitshengiselo sobunzima bempilo ekhaya.
Ukwembiwa kwegolide ngabaziwa ngokuthi ngotsheketsha kwandile eZimbabwe njalo bese kungene eSouth Africa lapho abaZimbabwe abangena emgodini engasasebenziyo bedinga amaselela egolide. Abanye abaphenduki bephila ekhaya ngemva kokudilikelwa yimgodi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kweLaBotswana.